So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani sapho leZimbabwe olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Nhlangula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi bazibambe bangenzi udlakela phambilini kokhetho.
Manje ungazi kobulawayo ungafika abantu abalamakhosi abantu abalezimoto abantu abalezindlu baphuma kwamanye amarithi lasemakhaya ke sekufikile khona lokho.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komiti uthi bonke abomanyano MDC Alliance amabhalisa ukungena kukhetho bezimele kumele bayisuse amagama abo ilanga lanamhla lingakedluli ngoba bengekela bazajeziswa.
Okwenzakala kwamanye amabandla anjengawezanu esasikhuluma ngakho sisithi i-dynasty sokusenzakala kuma opposition.
Isizalwane seZimbabwe esetheswa umlando wokubulala ilunga ledale lephalamende yakwele Botswana sizathoniswa icala sisesitokisini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi bazibambe bangenzi udlakela phambilini kokhetho. Kumbiko awethule kunkundla zokuxhumana ebulenjini, uMnangagwa uthe inkuthazo yakhe yokuthula iya kubo bonke abezombusazwe kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Uthe ulesifiso sokuthi ilizwe libe lokuthula njengalokho okusekubonakala selokhu wathatha intambo zombuso. Komunye njalo umbiko awethule enkundleni ezifanayo, uMnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ethuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe kuyiwa kukhetho lalapho ukhetho solwedlule nxa enganqoba mhlaka 30 ngoNtulikazi. Eloba enkundleni yeTwitter izolo, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqakathekisa umbuso kaZulu lokuthuthukisa umnotho elizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngukhosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khalipani Phugeni, uthi akulalutho olutsha uMnangagwa leZanu PF yakhe abangalwenzela uZulu weZimbabwe.
Ekumuntu ngalona iqiniso ngoba yipolitics yena leyayenzayo yena le. Bangabe ngempela ethi uzogijimisa lokhu athi uzogijimisa ngaphambi kwepolitics, akaqala kukhulu labantu bakithi. Waye ngithi akaqala kukhulu labantu bakithi ukuthi ungahamba iZimbabwe yonke. Siyamathebeland kuphela lapho othola khona igovernment kunabantu abaphuma kwamanye ama-regions besiphethe thina. Ngezindlela uchaza ukuthi thina sikwazi ukuziphatha na. Mayithi ukukhululeka abantu bonke, whatsoever development abantu bonke, akakhulumi iqiniso, akakhulumi ngabantu bonke. Isikhathi sesifikile ukuthi kuzobe nokuthula eZimbabwe, abantu bonke bahlale bazizwe ukuthi basekhaya ngempela labo, ilizwe leli ngelabo. Ukuthi lathi ngikwazi ukuthi ngithi ngisiya esibhedlela kithi lapha eLupane nakokhulu letholotsho, ngifike ngikhulunyiswe ngolimi lwami likamama engazalwa ngakufundiswa. Angithi yabo, manje ungazi kobulawayo ungafika abantu abalamaphosi abantu abalezimoto abantu abalezindlu baphuma kwamanye ama-region lasemakhaya ke sekufikile khona lokho. Ma upresident era eqinisile kulokho akasifakela ama-teacher ezikolweni abantu bethu vele abantu abakhulele esigabeni njengakwezinye izigaba nje bakusenzela ngaleyo ndlela sizomkholelwa. Kodwa lokho akukhulumayo kwamanje, hayi ukhuluma ipolitiki nje upresident uzama ukucela amavoti ebantwini ngokuba roba abantu bakithi ngoba vele abantu bakithi bahlala berojwa ngo-2013 bathenjiswa imisebenzi ngathiwa 2.2 million nanamhlanje imisebenzi dololo.
Uthi njalo kasoze akhathale emizameni yokwakha iZimbabwe elempumelelo ezalethela wonke umuntu inqubela phambili abantu bahlale kuhle.
Uyabona amazwi kunalokhu ngesilungu abakubiza bethi talk is cheap. Mina ababa uMnangagwa bengifisa ukuthi njengoba sekukhulume lokhu akushiloyo akabonise phela ngama-actions impumelela ezizokuba khona abanye abantu benyindezelwe. Zenzani into engikhulume ngazo, thina siyanyindezelwa, siyarotshwa. Yena into ayimele ayitsho kumele atsho ukuthi mina ngiyakha iZimbabwe for abantu bami abafana nami. Kumele akutsho lokho ngokuba engakakwenzi konke engikukhulumileyo ukuthi ngabe ngisakha iZimbabwe for abantu bonke, ngabe lathi noma at least ngasakwanga lapho esizalwa khona, ngabe lathi sithethwe phela sayarare sayemasingo saphiwa imisebenzi ephezulu ephakemeyo. EZimbabwe kuyaziwa ukuthi ukuthi uthole umsebenzi kumele ukuthi ube ukhuluma olunye ulimi olungasilo olukhulumi ngapha kithi emasepeleleni. Sakavumele ukuthi i-devolution yenzakale, ngoba i-devolution ingayenzakala sizokwazi ukuthi thina sithi amaplanka lana abawathatha elubhani babuya besuka labantu eHarare bafike bagamula izihlahla zethu lapha, bahambe lazo eHarare bazibaze bazibaze badle imali asitholi lutho. Ewandle laphana kwangazi noma i-1 million or i-100,000 a year ukuthi renewe ilokhu zenu license, mining license. Leyo mali ithathwa izihlale leHarare le abantu bakithi basale behlupheka ngoba i-mining yenzeka kubo lapha. So i-devolution izosiza ukuthi leyo mali ingayile kodwa ingene emphakathini lapho kulama mines lo laselubhani kulezi godo lezo nasetsholotsho kule game park ukuthi abantu bakithi bazuze ngento zemvelo abaziphiwe nguNkulunkulu.
Hello ke umnomsana Khaliphani Phugeni, umsekeli wesikhulumeli seMDCT ekhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Umgcini sihlalo webandla leMDCT umnomsana Morgan Komichi uthi bonke ababhalisa ukungena kukhetho bezimele kodwa bona bephansi komanyano MDC Alliance kumele bayesusa amagama abo ilanga lanamhla lingakedluli. Lamhla kusasa yilo ilanga lokugcina lokususa amagama kugatsha lwezokhetho olwezek. Ukomichi uthi abazehluleka ukususa amagama abo bazathathelwa amanyathelo angawaqambanga. Kunjalo nje ibandla lezano PF selithembise ukuba ngomnyaka ka-2023 lizaguqula indlela lizakhetha ngayo amalunga ebandla azamela ekhansilini ledale lephalamende ukuze kungabi lokuxokozela kanye lokuthathelwa lokukhethelwa kwabantu inkokheli njengalokho kwenzakale lonyaka kukhetho lwama-primaries. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ilunga ledale lephalamende elezanu PF kobulawayo elephelandaba Mpophoma umnumzana Joseph Chuma uyavuma ukuthi ngempela kube lokuxokozela ebandleni lakhe ngesikhathi sokhetho lwama-primaries.
Into esinanzelayo ukuthi bona ekungeneni kwethu ama-primary lawa siwangene kulokuthintshatshintsha okune okwenzakeleyo. So obviously into enja usozeuhlubuhlufise mnini ihlihambe kuhle kawani ngesikhiwo abantu ama-teething problems yeswabona leyo nalawo.
Uchuma uthembise ukuba ukhetho oluzayo bazaqhuba ama-primary elections ngendlela abakade bevele beqhuba ngakhona, hathi ukuthi iHarare ibe yiyo ekhetha abantu ngoba ingabazi.
Ukuthi sisiya phambili sizabona ukuguquka lokutshintsha kokurana kwezinto sibona ngoba sebefundile babonile amamisika ayenzakeleyo. Ngakho-ke sesiza kulungisa nokubana sibisele amandla futhi kuma-provincial coordinating committees ukuthi abe yiwo ahluza ama-candidates.
Ngokunjalo amabandla aphikisayo lawo lonyaka aqhube nzima ukhetho lwama-primary kuthi amanye avele akazange azihluphe. Kunjalo nje umsekeli wesikhulumi seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso useqotshwe umsebenzi ngemva kokuvimba uNkanyiso Brezhnev Ncube indodana yomkhokheli webandla ukumela ibandla kukhetho luka Ward 2 kobulawayo.
Ngikhithiwe ku Ward 2 ngodaba lokuthi kucinwe nge-last minute sokuthiwa i-city i-reservelwe for i-youth. Kwasokukhanya ukuthi mina njengoba ngingasi-youth quarter kwasokufakwa i-youth. Kodwa uhlupho esibelalo yokuthi i-youth efakiweyo kayisi-youth ekade ivele ikhona ephathini. I-youth eke yasebenzela iphathi during i-GNU, let me say, sebenza kuJomiki. Ngasikazi sibe layo ku-structure se-party.
Umbuso uvumile ukuba ngempela useqotshiwe ebandleni.
Kuthe kube njalo sase sihlala phansi sikhulumisana kodwa kwehlula ngazama ukukhulumisana labakhulu bami kodwa hayi abazange bafune ukuthi sihlale phansi sikhulume ngakho olunye uhlupho olwe khona ukuthi iyouth leyo ingo umntaka president okunye kusuka kusidisturb ukuthi kathi okwenzakala kwamanye amabandla anjengawezano esasikhuluma ngakho sisithi i-dynasty sokusenzakala kuma opposition
amabandla amaningi ezombusazwe awaqhubanga ukhetho lwama primary ngendlela eqotho kuthi labo abangenayo kwaba lokulwa okuthile kanye lokukhethela abantu inkokheli Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni loba nje uZulu kunye lamabandla enelisa ukungena ku nomination court lokho bengakatholi uluhlu lwababhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ivoters roll ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Isizalane seZimbabwe esetheswa umlando wokubulala ilunga ledale lePhalamende lakweBotswana sizathoniswa icala sisestokisini ngemva kokwesulelwa amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana ngokusemthethweni. UJabulani Dube wetheswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids obelilunga ledale lePhalamende engowebandla elibusayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela loludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweLeBotswana.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eGaborone uthi oweZimbabwe uJabulani Dube uzathoniswa icala lakhe esesitokisini. UDube lomunye oweBotswana uMakhalemi Maleya betheswa umlando wokubulala ilunga ledale lePhalamende umnumzana Isaac Davids ngoZibandlela lonyaka. Ababili laba babesebenzela uDavids eplazini lakhe. Njalo babiwa bamgwaza ngenqamu ulandela ingxabano phakathi kwabo bobathathu. UDube wahle wayesulelwa incwadi zokuhlala lokusebenza eBotswana kulandela ukubotshwa kwakhe. Unkosikazi kaDavids ngiyacela ukuthi incwadi zikaDube ziyesulwe ngoba engafisi ukuthi aqhubeke ezisebenzisa. Ukwesulwa kwencwadi zikaDube kutsho ukuthi angeke acele ukuthi icala lakhe lithoniswe engaphandle kwesitokisini ibail ngoba umthethwandaba usithi ulakho ukubaleka. Igqwetha elimela ababili laba umnumzana Sisupho Masaka ucelele uMaleya ukuthi akhitshwe esitokisini athonisizwe ngaphandle okwavunywa ngumahlulu uMphimetse Mutumise. Abachuchisi abazange baphikise ukuthi uMaleya athoniswe engaphandle kukanti uDube kulandela ukwesula kwencwadi zakhe kazange azame ukudinga imvume yokuthi ahlulele imali yesibambiso yebail. Udaba lukaDube lwejayelekile kwabaningi abeZimbabwe abasebenza emapulazini, abanye besithi baphathwa ngocuku, abanye bengahlawulwa okugcina kudala ingxabano.
Kulezitori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ngama-conditions langama-treatment asemapulazini. The majority wezisebenzi ezisemapulazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabaTswana, abaTswana, they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini ona le there's a lot of issues lama tensions afamile kuma farms.
Udaba oluvame olwakuphathwa ngocuku emaplazini ngoluka mnumzana Gift Ncube yena wasala engelazandla ngemva kokudutshulwa ngowayemqhathile ngesikhathi ethonisa inhlawulo yakhe. Kudaba luka Dube kubika uDavids wayefuna ukuthatha umbhobho emoteni ngemva kwengxabano phezu kokuthi kungani ethole uDube kanye lomaleya bengekho eplazini beyephuza utshwala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Sesifikile isikhathi sokupha ithuba labo abazancintisa kukhetho oluzayo. Ke sizwe ukuthi lamhla silabo bani.
Ibizo lami nguWitness Dube. Ngizancintisa eMagwegwe constituency, ngincintisa ngiphansi kwebandla leMovement for Democratic Change T elikhokhelwa ngumama uDokotela uThokozani Khuphe.
Besikhuluma lawe njengesikhulumi sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Wawuvele uphathekile kwezombusazwe yini?
Yebo kambi ngike ngaphatheka esikhathini esidlulileyo ngizalazela ukubana ngajoyina leli bandla ngo-1999 kuma-youth bengikuma-structures ama-youth. Ngike ngaba ngu-deputy chairperson we-province yama-youth e-South Africa ngeminyaka yabo-2007. So bengingumuntu nje okhona nje khonapho ku-politics kodwa hhayi bengikho kakhulu ekugxuleni ukuthi ngincintise isikhundla. Abantu babengicelile ngo-2013 ukuthi ngime eMagwegwe. Ngase ngibona ukuthi umfowethu wayekhona wayengathi yena ulungiselele usasemasinya. Ngase ngiyekela ukuma khathesi ukuthi sokunje nje babuya futhi abantu bathi hayi kwanaphane sasitho khona kungcono siqalise. Zanazela ubana i-primary rate thina with more than 500 people zona ngikonfirma no one contested me. Over 500 people okutshengisela ukuthi ngifike ekuthini ngimelela iparty yethu abantu sebelungiselele ukubana ngingakhokheli eMagwegwe.
Kule ngxabangxoza eMagwegwe kulabantu abaningi abazancintisa kulesi sigaba.
Ye lokho ngibona ngathi kwenziwa ukuthi umuntu akade khona akade melele isigaba akazange asimele kuhle. Ngibona ngathi yikho okusuke kwasukumisa umoya ebantwini abaningi ukuthi bacabanga ukuthi mhlawumbe bangeza umsebenzi ongcono. Kodwa angiboni kungamphazamisa njengomuntu obevele ephila nabantu eMagwegwe. Mina ngizalelwe khona eMagwegwe, ngafunda emazwi eMagwegwe North, ngafunda emasotsha, ngafundisa futhi kuzona kwezisikole ezimbili ezikhona lapho constituency. So nginzalo lo muntu osehlale eMagwegwe impilo yami yonke. Okungaba ukuthi nxa ngikhuluma ngokumela abantu injuwe eziningi zabantu eMagwegwe, ngizazi ngiziqonde. Abantu abancintisa eMagwegwe bangu-24 ukubalisela yena okade khona umfowethu u-Anele Ndebele. Kuyande kakhulu ke ama-independence engathi ngabafana basabancane kakhulu abanye abala ma-21, 22 years. Yeni labanye nje abavelileyo abema-church, bakade besema-church, abanye ngabafundisi. So hayi mina amboni ukuthi amathuba ami kuwafaka esimeni esibi ngoba mina ngikhuluma ngendlela esengihambe impilo yami yonke kusukela ngile minyaka engathi engu-22 kuze kube manje ngina-40 years. Ngikubona phana eMagwegwe ngisebenza nabantu bamagwegwe kwezepolitiki.
Ngombono wakho abantu abaningi khonapho kobulawayo bakuphi umhlubulo phakathi kwaNkosazana Khuphe loMnumzana Chamisa?
Ngizakhuluma ngeMagwegwe kakhulu lapho engitshona khona labantu. Ngiyakwazi kaMhlophe ukubana abantu bakumhlubulo kamama uDokotela uThokozani Khuphe. Abantu bethu ngabantu abananzelela ukubana ezombusazwe kumele kube yinto umuntu ayenza ngobuqotho. So bayakuqakathekisa kakhulu and bayawuza umlayezo uma sibatshela ukuthi hayi umama uDokotela uThokozani Khuphe ulandela i-constitution. Baye ngumuntu olandela i-constitution ngiyozalethi ukuthi kube lokukhokhelwa kwabantu ngendlela eqondileyo.
Kuyini ongathi kudinga ukulungiswa eMagwegwe?
Lidolobha elidala lelabantu asebegugile. So kulama wetlands eMagwegwe okungaba ukuthi uMP ubengaba instrumental uyenzeni i-development eyama-gardens. Sikhangelela i-food security angithi. Kodwa bona bayathatha kade bethatha imali yane constituency development kimi ngombono wami besenza nje izinto ezimahlayana ezingezwa noma ngubani ezinjengokuthenga amabhentshi ezikolo inini. Kanti kufuneka ukuthi kukhangelelwe ukubana abadala labana bangaphiwa msebenzi bani. Into ezinjenge-urban agriculture kade zingabasiza ukubana babele food security. Ukhangelele ubana kulabafelokazi kule ntandane konke bona abantu ngabantu akade bengasizakala ngama-projects anjengawona lawo bezenzela nje bekhonaphana edolobheni. Izikolo zedolobheni khonaphana eMagwegwe kumele phela nazo zibuye ekuthini zisebenzise i-technology ya these days. Kufuneka ubana zibe labo Wi-Fi, kufuneka uba computer labs abe fully functional. Kufuneka ukubana nje zithuthuke zifike ezingeni lokuthi zingaphose zibe ngama-satellite technology centers. Ngizozela ukuthi abantwana bethu xa bephuma ezikolo khonaphana elokishini baphume bese ezingeni eliphezulu ngendaba zetechnology lama-vocational careers abangayenza. Enga uchiela abantu bemagwegwe ukuthi abantu bemagwegwe sengizethule phambi kwenu ngaphambilini njengoba bese vele sesonke ngingumntwana ngikhula ngisemagwegwe sengize ngingaka bengicela ukuthi sisekelane ngizalisekela ngizoze ngilichiye sizahamba sonke uhambo lonalolu lokuthi sinelelane edale leParliament abameli abaningi kade bese magwegwe imagwegwe ingekho enhlizweni zabo so bekusenzakala nje ukuthi nxa i-election iphela umuntu uzabonakala zedinga usekelo nge-election ezayo. Ngingu-Witness Dube owe-Movement for Democratic Change ephuthela kumama udokotela uThokozani Gubhi.
Siyabonga, sikufisela inhlanhla. Ke sizwe omunye njalo ozancintisa kukhetho ekumanyano we-MDC Alliance.
Mina ngithanda ukwazisa abalaleli ukuthi mina ibizo lami ngukansela Peter Moyo owe-Sutherton. Kodwa-ke kathesi sengifuna ukuba ngu-MP owe-Sutherton njalo.
Umele liphi bandla?
Ngile kuma-primary i-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa. So singenile kuma-primary ethu awe-MDCT ngancintisana lo Honorable Chimanikile nganqoba. So kathesi sengikhangelela ukuthi khona abantu bangivotele ngiguqule izinto eziningi akade zingahambi kuhle. Abantu banginike i-vote of confidence ngoba babonile ukuthi khona ngisebenze labo kuhle for the past 10 years ngingukansela. So ngiyababonga kakhulu abantu ukuthi bale confidence lami.
Singathi thina bangaki oncintisana labo njalo bakhona yini obakhumbula amagama abo?
Baningi. Sifika kuma-10 abantu bangikhona vele namabizo akabala mabizo abaziwa nokungamabandla lokho abancintisa bekukho vele akwaziwa okunye ngozipi okunye ngo-NPP okunye ngobani vele akuqondakali umuntu olebandla elilebizo yimi kuphela lowezanu p f othiwa ngumakhahamadze but angimazi njalo izihlali ezangapha abamazi mina ngihlala khonapha elokhu ngivama umuntu wonke uyangazi
ngeziphi izithembiso ozithembisa uzulu nxa kuyikuthi unqobile
okwakuqala abantu bazakho mbulu ukuthi khona lapha asila secondary school lesiloko silisana lakho konoko but I'm happy ukuthi khona i-government yanginika indawo ekuthi sibe le secondary school lapha eSutherton so into esiyenza kathesi yikuthi khona sibona ukuthi khona uhulumende yakhe i-secondary school yena leyo okunye esifuna ukuthi khona sikuyenze kuncedisa ama-council izinara kakufanelanga ithatha imali eyiyithathayo iyihambisa lapho ebeyihambisa khona imali kufuze ithathwe yi-council lungisa imigwaqo. Imigwaqo ayingeke yalunga nxa izinara ilokhu ithatha imali ngendlela abayithatha ngayo. Kula bantu ama-pensioners e-railway lapha bayagqibeka abantu labaya sebeluphele bakuma-70 years. Imali abayitholi bathola ama-$7 kumbe $16 njenge-pension. Yinto okufuze ngiyifayite yona leyo ngiyilungisise ukuthi ama-pensioners laba bathole imali at least i-minimum wage ez ukuthi khona baphile njalo bengabhadali into eziningi-ningi. Abantu abasebenzele ilizwe kakhulu. So nxa ngene kuParliament yizo izinto okufuze sizibone zonezo o-ayipha labaphola boposa kufuze sincedisane silwe ngakho uphume elizweni into enjalo akufunakali so izisebenzi ezilapha eRugari njalo eRugari akula supermarket siyadubeka i-railway yele yiyo elelendi eningi kakhulu kufuze sibe labo OK kufuze sibe labo TM kufuze sibe labo Pick n Pay lapha ekuwat 13 ngoba akula lendi ye-council nge-railway so i-railway nge-government yikho nxa mina sengingenile khonokho nizayenza ukuthi khona i-government inike i-council iland leyi ngoba yakho ama-shops akhanyayo yinto esifuna ukuthi khona siziyenze zonezo zinengi angeke aziqeda lapha-ke ngoba sisalele kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Peter Moyo ozancintisa ekumanyano we-MDC Alliance. Siyanxusa bonke abancintisayo ukuthi sibaphe ithuba lokwethulela abavoti imhlehlandlela yemikhankaso yabo khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inombolo zethu +1 202 465 0318.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota.
Lilalele emsakazweni we-Studio 7 sisakaza sise Washington DC.
We'll be right back.
Kwezemidlalo akumanga kahle kumaqembu enguqu adabuka kuzwekazi le-Afrika emdlalweni omkhulu wokubanga inkezo yomhlaba e-FIFA World Cup eyenzelwa kwele Russia. Umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe amahlanu kulimdlalo yomhlaba. Kule Morocco yena yanqotshwa yi-Iran ngokukodwa eqandeni kumdlalo wokuqala. INigeria bayibhuqa ngokubila eqandeni yiCroatia, kukanti iTunisia bayilahla phansi 2-1 England. Iqembu leGibhithe lona elanqotshwa 1 kanya Uruguay kumdlalo walo wokuqala labuya labondwa yiRussia 3-1 kumdlalo walo wesibili, osokukhomba ukuthi sokuzamele libuyele ekhaya. Abafana beSenegal yibo bodwa abathengeke amazwe wonke e-Afrika abhulwe kangaka. Yona ke iSenegal ibinqikilana lePoland izolo yanqoba 2-1. Izizwalane zezibapho ezihlala kule Bhilitane zithi uhambo lungaba nzima kumaqembu ezwekazi le-Afrika, kodwa abalahle imbeleko ngokufelwa. Umnumzana Mike Spanda ngomunye wabo.
Amathimu e-Afrika this time ukuya waqala ngeNigeria le-Egypt layo kuyala futhi lapha, hey, kusho ukuthi ithimu njengani esesithembele kiyo iSenegal leyini leyo namu. Hayi, ibhola le-Afrika nganalivumi sibini. Andiwenze njani madoda?
Omunye othanda ezenguqu njalo esekela amazwe e-Afrika kule mdlalo ngunkosazana Gizi Mpamikwa.
I-World Cup ihamba kahle, but ama-teams e-Afrika angidisappointile, but well, kuyatholakala. Kodwa iSenegal hayi idlalile shemse ibongela. Then ilawa amanye ama-team lawo ayadlala, kodwa nje bengicabangela ukuthi wonke ama-team e-Afrika azawina wonke.
Unqoba kweSenegal kwenze umnumzana Dumile Ncube wathaba wabamanzi te.
Ngijabulile ukubona iSenegal iwina, ngithokoze kakhulu. Kuyasijabulisa lathi eAfrika ukubana silethimu silelizwe eliphuma eAfrika elinqobileyo kuWorld Cup. Siyafisa ukubana linqobe lisiyaphambili ngoba okwamanje sibona iEgypt ichona, kuyasidanisa. Kodwa iSenegal sijabulile.
Imidlalo le isaqhubeka kwele Russia. Asomaqembu ezwakazi le-Afrika wodwa ehluleka ukunqoba emdlalweni yokuqala. Iqembu le-Brazil ladlala utshikilo bhanqa 1-1 le-Switzerland. Kukanti iSpain yangqikelana le-Portugal kwaphela kuyi 3-3. Kuzokuthi iqembu elanqoba lathatha inkezo yomhlaba ngomnyaka ka-2014, iGermany inqotshwe yiMexico 1-0. Khona okuthiswe abantu abaningi. Imidlalo iqhubekela phambili namhla. IPortugal izanqikelana leMorocco ngehora lesibili emini. Uruguay idibana leSaudi Arabia ngehora lesihlanu. Kuzokuthi ngehora lesishiyagalombili iSpain izabhuqana le-Iran. Ngimele iStudio 7, ikamela ngu-Ezra Chisas Banda.
To be with people ingoma isigqibela uhlelo lotlwa namhlanje singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze abamabandla ezombusazo ukuthi bazibambe bengenzi udlakela phambilini kokhetho. Umgcini sihlalo webandla le-MDC team Mnumzana Morgan Komitsch uthi bonke abomanyano MDC Alliance ababhalisa ukungena kukhetho bezimele kumele bayesusa amagama abo ilanga lanamhla lingakedluli ngoba bengekela bazajeziswa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.